Soko isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali tshona njani izilukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 4 Nhlolanja 2022 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
iZimbabwe School Examinations Council Board ithanda ukwazisa uZulu ngempumela yemhloliso yegwalo lesikhombisa Grade 7 awezimsek kampalakazi 2021.
Uhlangothi olubona ngezemihloliso olweZimbabwe Schools Examination Council iZimsek solwethule impumela yemhloliso kaGrade 7 elotshwe nyakenye.
Kodwa abantu makhaza bazaqhubeka besebenzisa i-US dollar ngoba into abasebenzisayo langa ngelanga zilokhe zithathwa ngama US dollars.
Ingcwethi ezicubungula ezomnotho welizwe zithi ayisoze incede kangako imigoqo eyethulwe ngumphathimtambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube ehlose ukuphathisa ekukhuthazeni ukusetshenziswa kwedola leZimbabwe. Uhlelo oza Friday namhlanje lomculi womdumo kamaskandi odabuka esigabeni senqameni eGwanda uProsper Ndlovu, yena uhamba ngegama elithi iThwasa elitsha. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ngothi olubona ngezemhloliso olweZimbabwe Schools Examination Council iZimsec solwethule impumela yemhloliso kaGrade 7 elotshwe nyakenye. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
iZimsec yazise ukuba abaphathi zikolo balakho ukuqala ukuyathatha impumela yemihloliso le emahofisini abo ngomvulo weviki ezayo. Isikhulumeli seZimsec uNkosikazi Nick Mangwana uchasisa ngalokhu.
iZimbabwe School Examinations Council Board ithanda ukwazisa uZulu ngempumela yemhloliso yegwalo lesikhombisa Grade 7 awezimsek kampalakazi 2021. Abakhokheli bezindawo zokulobela bangeza bazothatha impumela yemhloliso le kuma regional offices ngomvulo 7 Nhlolanja 2022. Ababhali kanye labazali bayanelisa ukubona impumela besebenzisa omakhalemkhukhwini lama-computers lamhla ntambama. Bangena khona nge-website eZimsec ethi khona www.zimsec.co.zw.
Uqhubeke sithi umkhuhlane we-COVID-19 uphazamise ukwethulwa kwale mpumela yemhloliso ngesikhathi ngoba ivame ukuthi kusungulwa umnyaka iyabe isikhona.
Kuqakathekile ukuthi sikhumbuzane ngempazamiso eyaba khona ekulotshweni, ekumakweni kanye lekukhitshweni yemihloliso okwenziwa ngamalungiselelo okuvikela ukumemetheka kwegciwane le-corona. iZimsec ithanda ukubonga usekelo eyaluphiwa ngabe Ministry of Primary and Secondary Education, labe Health and Child Care kanye loZulu wonke jikelele ngesikhathi sokulotshwa kwemihloliso le.
Omunye umzali uMnumzana Gift Bude olomntwana olobe imihloliso uthi ulethemba ukuba umntwana wakhe wenze kuhle.
Ngilethemba lokuthi umntwana nami sibili uphasile, so ngimeyothi ngibona ama-results ngaphuma epasile, so ngidingele indawo yesikole ukuthi ekufumwa.
iZimsec yazise ukuba labo abafuna ukubona impumela yale mihloliso ngokuphangisa balakho ukwenza njalo ngokukhangela ekhasini labo ebulenjini be-intanethi www.zimsec.co.zw. iZimsec ithi abantwana abafika inkulungwane ezingamakhulu amathathu 325,573 balobe imihloliso yanyakenye okulinani eliphansi kulalabo abazaloba kumnyaka ka-2022. Abantwana abaphumeleleyo babikwa beyisilinganiso sokungamashumi amane lanye ekhulwini 41.3%, okulinani elikhuphuke ngesilinganiso sokune ekhulwini 4% nxa kuqathaniswa labaloba ngomnyaka ka-2020. Impumela yemhloliso kwa-Grade 7 ngaphambilini kokuqhamuka kobhubhane lwe-COVID-19 yayivame ukuba khona kungakayiwa kukhefu lekhisimusi. Abantwana benikwa isikhathi sokudinga indawo ka-Form 1 belungiselela ukuvula kwezikolo ngomnyaka olandelayo. Kodwa lonyaka izikolo zizezavulwa ingakabi khona osokusitsho ukubana abakaform 1 akabasayikuvula kanye kanye labanye ngomvulo. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Nangakwa uthiyele endleleni ikhefu lakhe lomnyaka waphindela emsebenzini ukuze enelise ukuya emhlanganweni womanyano wamazwe ezwekazi labensundu we-African Union oqhutshelwa kwele Ethiopia. UMnangagwa obekukhefu ebelimele liphele kusasa uhle walubhekisa e-Addis Ababa izolo emhlanganweni owenzelwa ebulenjini khonale kwele Ethiopia. Emhlanganweni walonyaka kulapho uMongameli Macky Sall wele Senegal azathatha isikhundla sokuba ngumgcini sihlalo we-African Union, okuyisihlalo ebesiphethwe nguMongameli Félix Tshisekedi wele Democratic Republic of Congo. Lumhlangano ophela ngesonto ukhangelelwe ukuhlaziya indaba ezigoqela ukulondolozwa kokuthula e-Afrika, ezomvikela kanye lokulwisana kwalamazwe lobhubhane lwe-COVID-19. Umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube namuhla wethule imigoqo athi izaphathisa ekukhuthazeni kokusetshenziswa kwedola leZimbabwe. Imigoqo le ibalisa ukuthi ingxenye yemithelo yemigodi ama-mining royalties isizabhadalwa ngedola leZimbabwe. Uthi njalo umthelo wejuti owezimota ezithengwe phandle kwelizwe layo ingxenye isizabhadalwa ngedola leZimbabwe. Lokhu kwenzakala isisindo sedola leZimbabwe siqhubeka sisehla emkambo wemali. Kuliviki isisindo sedola leZimbabwe emkambo lo besukumadola alikhulu lachumi elilesithupha kumbe 1:116. Uthi emkambo wensitha idola elilodwa leMelika lithengwa ngamadola eZimbabwe angamakhulu amabili $200. Ukuhlaziya lolu daba sicoce lengcwethi ecubungula izomnotho uMnumzana Masimba Kujera.
Ngokubona kwami mina imizamo le izanceda abalamabhizinesi ukuthi basebenzise izimdola bebhadala lokhu okufuna ukuthi ubhadalwe ngama-$10. Kodwa abantu makhaza bazaqhubeka besebenzisa i-US dollar ngoba into abasebenzisayo langa ngelanga zilokhe zithathwa ngama-US dollars. So akuncedi abantu makhaza lokhu okubuyiswe ngubaba Ncube, uzanceda kuphela abalamabhizinisi.
Manje nxa ukhangele wena ubona ungani kahle kahle kuyini okungenziwa ukuthi idola leZimbabwe libe yilo elisetshenziswayo kakhulu kule dola leMelika kumbe amaranda?
Ubona njengani into enkulu uhulumende okumele ayikhangele ukuthi idola lethu alilastable rate. I-rate elikhona lamuhla ayisilo olizalithola kusasa kumbe phambi kwakusasa kumbe next week. So ukuthi abantu basebenzise ama-$10 ngibona njengani kumele uhulumende azame amacebo okuthi i-rate elikhona libe stable. Njalo kathesi silama-rate amabili, sile-auction rate le-parallel market rate, and i-difference yakhona inkulu kakhulu ukuthi abantu abaningi bayaphega ama-prices nge-US dollar. So kumele futhi sivale i-gap elikhona between the-parallel market rate and the-auction rate uze abantu babe lethemba le-$10 njenge-currency abangayisebenzisa for day-to-day activities.
UMnumzana Masimba Kujera yingcwethi ecubungula ezomnotho ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare. kuthiwa sebeyizigidi ezedlula ezine 4.3 million asebehlatshwe ijekiseni yakuqala yokuzivikela ku-COVID-19. Kuthi asebehlabe amajekiseni amabili bayizigidi ezedlula ezintathu 3.3 million. Abazinkulungwane ezedlula ezingamachumi edlula ayisithupha 62,788 bahlatshwe ijekiseni yesithathu. Ngokuphela kosuku lwayizolo kulabantu abangamakhulu phose amabili 158 abafunyenwe bele coronavirus kwabhubha abahlanu, kubika abogatsha lwezempilakahle. Kulayiphi lamhlanje sikhangela uhlelo lokubhalisa abantu ukuthi bathole ilungelo lokuvota. Siphinde njalo sikhangele lamalungiselelo okuvulwa kwezikolo ngomvulo. Ngesikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Umongameli Joe Biden welemelika usungule uhlelo lwakhe lokuqinisa umsebenzi wokulwisana lezephulamthetho ezisebenzisa imbhobho ekhuthaza ukuba zijeziswe kanzima izigebengu ezitholakala zilamacala okuganga zisebenzisa imbhobho. Lolu hlelo luqinisa njalo umsebenzi wokuzijezisa abathengisa limbhobho bengalandeli umthetho. Umanyano wokusebenzelana kwamazwe angentshonalanga ezwekazi le-Afrika o-ECOWAS ubiye ukubana usucabange ungaqhubeki ngokuqinisa izijeziso zenotho ezejiswa eleBurkina Faso ngemva kokubhenqulwa kombuso ngabebutho kulelo lizwe ngenyanga edlulileyo kazibandlela. La mazwe amathathu abalisa lona eleBurkina Faso, Mali leGini aphansi kwalezi zijeziso zenotho ngesizathu sinye sokubhenqulwa kombuso ngabezomvikela. Lo manyano o-ECOWAS ubunjwa ngamazwe alishumi lanhlanu 15.
I-ofisi yommeli weZimbabwe kweleBotswana ithi kayisaqhubeki inika imvumo amabhizimusi ahamba phakathi kwamazwe womabili ngoba bephathisa abantu ukuphula iziqondiso ze-COVID-19 kanye lokweqa imingcele okungekho emthethweni. Intatheli izindaba yeStudio 7, umqondisi Dube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseHaveron kweleBotswana.
Encwadini elotshwe ngumeli weZimbabwe kweleBotswana, uMnumzana Henry Mkonweshuro uthi bakhathazekile ngomkhuba owenziwa ngabamabhasi ahamba phakathi kwamazwe omabili. UMgonweshuro uthi abamabhasi babaphathisa isihambi kweqa umngcele ongekho emthethweni kanye lokuthi bephule iziqondiso ze-COVID-19. Lokhu kugoqelwa ukuphathisa abagadi ukuthi bedlule emngceleni bengelancwadi zempumela ukuhlolwa ukuthi abala-COVID-19. Ngokunjalo ofisi yeZimbabwe ithi kayisisaso-ke inikeze imvumo abamabhasi abahamba phakathi kweZimbabwe leBotswana. Lokhu kuza ngesikhathi kokwaphuma umfanekiso we-video utshengisa abantu besehla ebhasini bekhanya bengena iganga besiyakweqa umngcele. Iningi labeZimbabwe abasebenzisa amabhasi abafana lonkosikazi Emily Dube bathi lokhu kuzabalimaza kakhulu ngoba bethembe wona ukuphathisa impahla ekhaya.
Siyeza ngendaba zamabhasi sibili ukuthi kawasavunyelwa ukubuyela kweleZimbabwe. Siyezwa njalo ukuthi babuya lamabhoda jampazi. Kathi siza kuthini ilizwe lakithi lifile likodoku kakhulu. Sihambisa izimpahla ukuze abantwana bathole ukudla ekhaya. Lathi sizwe sitshomo ukuthi hathi abantwana badlile bayaphila.
Omunye njalo osebenzisa amabhasi kakhulu ukuphathisa impahla, uMnumzana Rodwell Moyo uthi inyathela elitsha liyadanisa.
Lokhu kusuka kube yinto enzima ngoba ilimaza abantu abahamba ngendlela eqotho okusemthethweni. Uhulumende walaseBotswana ma kulento ezinjalo izigange kazibotshe, but amaphemithi okunika amabhasi angamiswa ngoba amabhasi asiza umphakathi omningi kulomphakathi ogangayo. Umphakathi oganga kawubotshwe, kodwa uhlelo lolo lokuthi amabhasi engasasuki kwelaseBotswana esiza eZimbabwe mbona ngani kusuke kwaba isijeziso esikhulu ngoba kuyijezisa labantu abazihambela ngendlela eqotho.
UMoyo uthi inyathela leli kumele likhangelisiswe ngoba laba amabhizimusi basebenzisa amabhasi ukuphathisa impahla yabo.
Thina abanye siyayenza amabhizinisi ethe ukuthi mhlawumbe uyafika eFrancistown uphathise izinto zakho zise highway road owe ngokuyabe kufuna ukudeclare uhambe yedeclare izinto zakhe eBotswana udeclare eBotswana usuke lapho uphathise izinto emabhasini zihambe ziyefika lapho eziyabe siya khona ezweni laseBotswana. So ukuthi banjezise abantu ngendlela ukuthi kulabantu ababili mabathathu abawonileyo mbona ngani isijezo sisuke saba sikhulu kakhulu.
Iofisi yomeli weZimbabwe kweBotswana kayizange icace ukuthi inyathela leli lizathatha isikhathi esingakanani, kodwa ithi kuyadanisa ukuthi abamabhasi babethwe imvumo aphansi kwesivumelwano sezimele zodwa sokuthi benelise ukuchapha imncele kodwa bona sebesephula umthetho. Njalo ithi okudanisa ukuthi imithetho emileyo kayizange inanzwe ngabamabhizimusi yamabhasi. Imoda ezincane kanye lezinye inhlobo zokuhamba zonke zivunyelwa ukudlula emnceleni. Ngumqondisi wendaba zeStudio 7 ngisabona kwele Botswana.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 laku 15460 kHz ku shortwave.
Esizwe udaba oluveza imbono kahulumende wele Melika. Mhlaka 18 zibandlela ele Melika lethesa izijeziso zenotho amalunga enhlanganiso yeHizbola ayiwo aphathisa ngemali lenkampani yawo esedolobheni leLebanon. Sithathe lelinyathelo sibambene lozulu weLebanon othwele nzima ngenkohlakalo lobugelekeqe obubangelwa inhlanganiso le. Kutsho umphathintambo wezobudlelwano lamanye amazwe umnumzana Anthony Blinken embikweni awulobileyo. Abathathu laba abetheswa izijeziso ngu-Abdel Diab, Ali Mohammed Daoun, lo Jihad Salem Alame. Le nkampani yabo ethiwa Dar Salaam for Travel and Tourism. Izijeziso lezi zethulwa phansi komthetho we-Executive Order 13224 oqondiswe kulabo abaphatheke kumsebenzi wamalwa ecatsha, inkokheli leziphathamandla zamalwa ecatsha, lalabo abaphathisa amalwa ecatsha kumbe ukuncedisa amalwa ecatsha. Mhlazi ku 21 zibandlela ele Melika lengezelele izijeziso zenotho kulo ophathisa inhlanganiso yeHizbola uAdnan Ayad kunye labanye bakhe lo Abdel Diab ongusowabo kaAyad kwezamabhizimusi. Ele Melika lathatha isinqumo sokuthi inhlanganiso yeHizbola ngiyamalwa ecatsha ngenyanga kaMpandula ngomnyaka ka-1997 lokuba inhlanganiso ethiwa yi-Special Designated Global Terrorist mhlazi ku-31 Mpandula 2001. Inhlanganiso yeHizbola iphatheke kuzenzo zamalwa ecatsha ezimbalwa ezigoqela ukuhlaselwa kwamabutho eMelika ngomnyaka ka-1983. Lokuhlasela amabutho eMelika eBeirut kusehlakalo okwabhubha khona abantu abangamakhulu amabili 241 abeMelika labantu mathupha. Ukubhonzwa kwesonto yamaJuda eAmiya ngomnyaka ka-1994 edolobheni leBuenos Aires lapho okwabhubha khona abantu abafika phose ikhulu 85 kwalimala amakhulu ambalwa lokubulawa kwayeyinhloko kahulumende wele Lebanon uRafik Hariri ngomnyaka ka-2005 lapho wabhubha khona abantu abangamachumi amabili lambili 22 kwalimala abedlula amakhulu amabili 226. Embikweni owethulwe ngozibandlela mhlazi ku-18 January ugatsha lweMelika olubona ngezemali iTreasury Department ithe izijeziso lezi zikhomba imizamo yogatsha lwezemali yokuvimba inhlanganiso yeHizbola ukuthi isebenzise amabhizimusi ukwenqabela izijeziso zenotho. ELeLebanon elalilengqubela phambili seliphakathi kodubo lwezomnotho elizwe osokwenza ukuthi ingxenye yelizwe isizwe iphile iphakathi kobuyanga phansi kukasibalukhulu wezemali ekulwisaneni lamalwa ecatsha usecretary of the treasury for terrorism and financial intelligence umnumzana Brian Nelson waloba esithi abe Hezbollah bathi bona baphathisa uzulu weLebanon kodwa njengabanye abalobukhohlakali abaseLebanon abafakelwe izijeziso zenotho inhlanganiso yeHezbollah iqhubeka ihuquluza inotho lenkohlakalo lobungilimbane kwezenotho lezombangazwe ezingalunganga bethola inotho abantu beLebanon abangayiboniyo unobhala Blinken uthi abeHezbollah labanye babo baqophe ukuthuthukisa bona ngokwabo lezifiso zabo lezomholi wabo eleIran kulezifiso zikaZulu weLebanon ele Melika lizaqhubeka lithatha amanyathelo anqaba izenzo zeHezbollah eziyingozi njalo ezicitha inhlalakahle kaZulu. Lolo bekuludaba oluveza imbono kahulumende weleMelika. Uhlelo woza Friday lamuhla silomculi womdumo kamaskandi odabuka esigabeni senqameni eGwanda uProsper Ndlovu yena ohamba ngegama elithi iThwasa Elisha. Usethulela ke idlalade lakhe lesibili elesihloko esithi Phuma kimi kuhlupheka. Intungameli Nkomo Studio 7 usipha loludaba ngokugcweleyo.
Chumi lambili nanti twasa Elisha
ngithanda ukubingelela umthakazi ngilela abalaleli bonke ngingasho ngithi hayi siyabonga usekelo lwenu nokhaso lwenu balandeli sesihambile izinto sesisaba namagama amabili une album enja ediphuma kemuhlupheka
ingoma ezikuleli dlalade sigoqela ethi idlozi elibi udumo lwami Jesu siza kuwe kanye lethi imbali yothando lapho umhlabeleli abambisane khona lo gazeli mnyama njalo ethi asambeni siyevota
asambeni siyevota ngikhathi sovota
abangathanda ukuthenga idlalade balithola njani?
Siyatholakala ku-YouTube ngaphansi kwegama elithi iThwasa Elisha. Siyatholakala futhi nakhona lapha eGwanda eBulawayo sikhona. Inombolo zocingo zithi 078-501-6161. Ngizaphinda njalo 078-501-6161. Okanye uyakwazi ukusithola futhi njalo ku-078-1933-558.
Yiwaphi amazwi ongawatshiyela abalandeli?
Likhona idlalade elibuyayo ngo-Ephreli liphuma kunye le-DVD. Siyabonga kakhulu usekelo lwenu nendlela elisapota ngayo. Sengathi inkosi ingaqhubeka isiza niqhubeke nisisapota, siqhubeke sinilethela ukudla kwendlebe nomculo omnandi kangaka.
Liphuma ke enkundleni ithwasa elisha ngale.
Sisonge kodwa singakehlukani besikhangele ezinye zenhlobo zendaba ebezikhokhela uhlangothi olubona ngezemihloliso olwezimsek solwethule impumela yemihloliso ka-Grade 7 elotshwe nyakenye. Ingcwethi ezicubungela ezenotho zithi kayisoze incede kangako imigoqo eyethulwe ngumphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube ehlose ukuphathisa ekukhuthazeni ukusetshenziswa kwedola leZimbabwe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngu-Chris Gande ngesithi asidibaneni ngo-6:30 kusasa ekuseni. Ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com.
Lela kwenu asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani
murara zvakanaka muri yeZimbabwe.